soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kuseleli thuba lokubonga uEvans Zininga ngokusinika indaba ngolimi lesishona. Amacholo zihlobo olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zibandlela 2018 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uzabuya maybe ngo December next year. And ama elections ungelasho ukuthi aningi. Kuza kuyenza ungabile ungathakazelela ukuvota. Ukuyabhalisa ukuyavota, but abanye abazimiseleyo nethemba ukuthi bahambile bayabhalisa baba ukuthi bazovota next year and asebekumelele nje.
Iy'ncwadi ezicubungula izombusazwe zithi abezimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lalo babe besekhaya nje bezojabula lezi hlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Babiwa bebengelaso isifiso sokubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo. Kulaba sakhulayo ababikwa behlasele abaphila ngokuthengisa emgwaqeni uNelson Mandela eHarare kwaba lokulwisana okubangele ukubulawa kwamafasitela esigodlweni sebandlali MDCT eseHarvest House.
Ngenxa yokuthi lapha kithi emango akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree e-town kumbe kobulawa lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipa kanye i-cocaine.
Izakhamizi zesiqintini semangwe ePlumtree zithi imithelo ebhadaliswa ngukhansili inengi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngathi ezicubungula izombusazwe zithi abezimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lalo babe besekhaya bezojabulela lesi hlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha babikwa bebengelaso isifiso sokubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo ngenxa yendleko ephathelane lokuphinda baphindele ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi eligqweda umnumzana Kudahobe ngalolu daba.
Inguquko le ibilethe isithembiso sokuthi izinto zizavuselelwa elizweni lethu. Ibilethe ithemba ukuthi izinto ezifana lokuswelakala komsebenzi, imali yethu kumbe umkhono uma ungenzi kahle, izinto ezingalungisisiseka. Kodwa ngokuya kwesikhathi ukholo abantu kumbe ithemba abantu adebelifaye uhulumende lowo mutsha lokheli sehla kancane kancane. Kwaqalisa ngesikhathi boni kumemezelwa abantu abazengena ku-cabinet kumbe abantu abazaba ngominister. Kwahle kwakhanya ukuthi uhulumende lo omutsha, umutsha ngebizo nje langomthungameli, kodwa ungakhayela ama-cabinet ministers angenayo. Abantu abanye abahlala ku-cabinet since 1980 kwi-cabinet kaMgabe. And isiqhubeka ngesikhathi even kathesi ama measures ayenziwayo kumbe isimemezelo leso sesibili esama vice presidents kungene uChiyonga loMohadi, abantu esingela confidence nabo njengelizwe ukuthi bengaletha ama reforms anecessary kumbe abathe abantu esingathi ngama champions awama human rights kumbe abangalungisisa isikhalazo desinazo ngeZimbabwe. And even i-business community, ama-prices, ngiwasikhayela ama-prices ama-shop, instead ama-prices ebesehla kumbe ebehlala nje endaweni eyodwa, amanye lokho ekhwele siya phezulu. Ukwehla kwawo kukalutshwana, iviki nje edlulileyo sesingena kuKhisimusi, kumaholide eKhisimusi, besithola inkukhu, i-frozen chicken, ihlalela kubo $17. That's $17 for a 2.5 or 2.8 kilogram chicken. And intengo engemva kwabantu abaningi kwele Zimbabwe. So yikho engathi ngibonile nje kuyona kuzona inyanga ezimbili ezintathu since inguquko kaNovemba.
Yeah. Sikhangeleke ukuthi yena umongameli emasono mnangakwa lomkakhe bebekhona kobulawayo njalo umkakhe uke wabakhona ngasebhinga la khona lapho kobulawayo esabela impahla lani lani ubona ngani uyaqhakathekisa isabelo kumbe izabelo zemandebeleni
ya ngendlela ayenza ngayo okwamanje ukhanya ngani uyaqhakathekisa ngoba sikhumbula ukuthi phela laye ugazeli endaweni zesishoneni uvela kwele Midlands Midlands kumbe sekuncedwa ikhona ukuthi Midlands yona ihlangene amandebele lamashula abasendebeleni labesishoneni so simbona yena esebenza kumbe evakatshela indawo zebulawayo indawo zekwekwe ezinye indawo ingani nje ukhangele ilizwe lonke to the point ukuthi kuke kwaba lesikhalazo kumaviki wona lawo adlulileyo akwazi ukuthi isikhalazo lesi liqiniswa yini kumbe ngabantu abazikhulumelayo kodwa kungani kulesikhalazo kuqembu lezane PF ukuthi ama-province anjengabomaswingo ama-province anjengabomashonaland central nabomanyikaland lapho vele kwakuhlezi khona kumbe kwakukhanya kwizihlalo ze-power yeqembu lezane PF kungani sesidedela emuva ngesikhathi kumbe ngaphansi kombuso kamnangakho so ukhanya ngani uyazama ukulungisisa isiphambeko ezeminyaka edlulileyo lapho esipho sasibona khona esindebeleni kungani kukhohlakele kungani akula muntu lo okunakayo
sikhangeleke ukubana kube lohlelo ekuyapheleni komnyaka lokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha kuyimvama kumbe kuyinjayelo ukuthi kube labezimbabwe abahlala kwamanye amazwe bezokwethekelela ekhaya bezokwethekelela izihlobo labangane babona-ke bebelesifiso na sokubhalisela ukuvota
kumele sikukhangele kumbe sikubheke from i-point of view yokuthi asokubhalisa kuphela kodwa umuntu olenjongo yokubhalisa ngumuntu okwaziyo ukuthi uzayenelisa ukusuka lapho ahlala khona phandle kweZimbabwe ephenduka eZimbabwe ukuzovota ngoba ungakunanzelela kuyinto okhona nxa ungumuntu lwana funa oseyamelika kumbe ose-UK kumbe ose-Australia ubuye ekhaya kanye ngomnyaka nxa uzabuya maybe ngo-December next year and ama-elections ungelasho ukuthi anini uza kuyenza ungabile ungathakazelela ukuvota ukuyabhalisa ukuyavota but abanye abazimiseleyo nethemba ukuthi bahambile bayabhalisa ukuthi bazovota next year and asebekumelele nje ukuthi kuziwe ama-dates ukuthi kuyavotwa nini belungise beyenza amalungiselelo okuphenduka ekhaya kodwa mbona ngani into enkulu sibili eyenze abangabhalisanga kube yikucabanga ukuthi imali yokuthi ngibuye sokukhulunywa ukuthi uvotwa nini ngizayenelisa yini kumbe kungathiwa kuvotwa ngo-April kumbe ngo-March ngizayenelisa yini ukuthola leyo mali yamatikiti kumbe yokuthi ngithole ukuhamba ngibuyele ekhaya ngiyevota 2 days kumbe 1 day then sengibuyela lapho engisebenzela khona so it was really down to economic factors ukuthi abantu bakhona bakusimo esinjani somkhonomi ukuthi bekwazi ukuthi bephenduke ukuzovota next year kumbe hayi kodwa from ama-figures ezekhi unfortunately kabazange betsho ukuthi kumbe becapture ukuthi kulabo abarejistered maybe ngo-December kufika kathesi ngo-January aba isabelo esingaka besingabantu abathi bale-residence outside of Zimbabwe kumbe kungabantu abangama-resident eZimbabwe kabalayo leyo kabalalo lo badlululo kuma-figures ama-statistics abo
leyo-ke bekuyingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eligqweda umnumzana Khudahobe Kulaba sakhulayo ababikwa behlasele abaphila ngokuthengisa emgwaqweni uNelson Mandela eHarare kwaba lokulwisana okubangele ukubulawa kwamafastela esigodlweni sebebandla leMDCT eseHarvest House. Kugcine kubhidlizwa impahla yeHarvest House kwagcina kusiba lengxabangxoza ikokulwisana kwabantu kungasazakali kumbe ngabasakhulayo beMDCT kumbe ngabezanuPF. UMaikhobe usethulela lolu daba.
Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Gutu ubike ukuba impahla ebuleweyo igoqela ibhakani elitshengisa ukuthi kulapho okulesigodlo sabo amafastela kanye leminyango. Lolu daba lubikwe emapholiseni yisebenzisa lawo amahofisi. UGutu uveze ukudana okukhulu esithi ngenguquko ebekhona elizweni umnyaka usiyaphela nyakenye ngokukhishwa esikhundleni kwaye ngumongameli Robert Mugabe bebesebengakhangeleli ukuthi kungaba lokuxabana lokulwisana kwabantu bebanga ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Ngezithembiso ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuvuselela umnotho lokukhetha inguquko yokusebenzelana kwabantu bonke kungakhathalekile ukuthi ngiwaphi ibandla, kukhanya kungasoze kufezeke nxa abasakhulayo abavele belomkhuba wokuthanda udlakela bengasakhuzwanga. Kodwa-ke ngakwelinye icele umkhokheli wabasakhulayo ebandleni leZANU-PF eHarare uGodwin Gomwe ulandule ukuthi abebandla lakhe baphatheke ekulwisaneni okuqhamuke eHarvest House esithi ngaleso sikhathi yena ubengekho lalapho okuqhamuke lolu dlakela ubesemzini wakhe wezwa layo kuthiwa kuqhamuke ukulwisana. UGomwe uthi ababone kusenzakala bathi abasakhulayo bebandla leMDCT yibo abaqale lolu dlakela ngokuyalwisana labaphila ngokuthengisa abasebenzela duzane lawo amahofisi abo ikakhulu abathengisa omakhalekhukhwini endaweni yeZimax Mall ngenhloso yokufuna ukubahluthenela omakhalekhukhwini. Lokhu kubikwa kuyikho okwenze abaphila ngokuthengisa bagcine sebeqoshanisana labasakhulayo abeMDCT abagcine bebalekela emahofisini abo abaphila ngokuthengisa babaxoshanisa baze bayahlasela lasemahofisini lapho ababalekele khona. UGomwe uthi njengabasakhulayo abeZANU-PF bazalandela inkuthazo leziqondiso zomkhokheli wabo omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa zokuthi akafuni udlakela. Uqhubeke ethi lokhu ayisikho okwaqala ukuthi abasakhulayo abeMDCT bayelwisana labantu abasebenzela endaweni eZimax Mall ngemva kokungazisani endabeni ezithize. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingumike Hobe.
Izakamizi zesiqintini semangwe ePlumtree zithi imithelo eziyibhadaliswa ngokhansili iningi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. Limithelo ibikwa isetshenziswa ukuletha intuthuko, kumele isetshenziswe ukuletha intuthuko esiqintini leso, kodwa kakunjalo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bathi imithelo kakhansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamatshumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina abantu bemangwe ngendlela esiphethwe yikhansili. Sabo kwenye hezi za kutu Estolo wabi fula wabi fula $90 yomke uwe mpasha ebu 3 months $90 ebu seku sikamile sikanyiwe sasa tengzi komo ebu 3 months siya tengzi komo ebu 3 months siya tengzi komo waza kutu upata ni mtelesto ngoba isitolo zethu abantu abakhona abana lutho abantu abangumaovet abaholayo namanesi namatitsha abasabuyile imali sebeswipa khona egrosari yabaekusiyathiyasingalamali.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledale lephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu, kodwa akukalungi lutho. Njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona, kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma. Evumelana lo Sikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngapi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathenge izitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe koBulawayo lapha siyathenga khona amagrocery ethu ngokuswayipa kanye iCocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali yaBulawayo yabisekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe iCocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo baya befuna imali iyicash. Ngabo esikhathini eziningi futhi sicela sesithole ukuthi into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababesegoli ukuthi kusiphathise kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe la.
Isakhamuzi esixoxe leStudio 7 unkosikazi Sarah Khuphe uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali ngakho sebehle bethenga koBulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe koBulawayo lapha siyathenga khona amagrocery ethu ngokuswayipa kanye iCocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali yaBulawayo yabisekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe iCocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo baya befuna imali iyicash. Ngabo esikhathini eziningi futhi sicela sesithole ukuthi into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababesegoli ukuthi kusiphathise kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe la.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebele ntengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezehlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. ngamafitshane kulabo esesipholiseni abahlanu bakahulumende welekhinya abafileyo ngemva kokuhlaselwa kwemoto abakade behamba ngayo ngamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-al-shabab namhlanje emadabukakusa. Lokhu kubikwa kwenzakale esabelweni esinginyakatho yelizwe esiqintini seMandera esiyiso esingcelanele leSomalia lapho okulesigodlo sabe-al-shabab. Ukutshengisela kwabantu bakwele Iran kuqhubekele phambili namhlanje abantu bebuthana endaweni ezehlukeneyo elizweni lonke, abanye besekela uhulumende okhona, abanye njalo bemsola. Lokhu kutshengisela sokulesisuku kusenziwa abantu abasolayo besithi uhulumende akaqhubi kuhle inhlelo zokuthuthukisa inotho lehlala kahle kaZulu. Umsakazo wakwele Iran kamabonakude ubutshengisa imifanekiso yamavidiyo abantu bebuthene behlabela bephakamise amabhakane lamafulegi, abanye besekela umkhokheli wabo u-Ayatollah Ali Khamenei, abanye njalo bemsola. ELeZimbabwe lavuma ukwethula imithetho ekhuthaza ukuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe. Kodwa ngomnyaka ophelileyo oka-2017, omama bakhanya bebebhekane lobunzima obukhulu ngoba izehlakalo zomnyaka besezisephula izithembiso ezimunyethwe ngumthetho kanye langesisekelo sombuso welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe bakhala ngokuthi umnyaka ka-2017 ubatshengise sobala ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ekuphakamiseni omama, ngoba laloba imithetho ikhona ayilandelwa njalo abakhokheli abalasifiso sokuyihlonipha. Unkosikazi Thabita Khumalo uthe kuningi okungazange kubajabulise lo nyaka ngodaba lokuthi omama benelise ukungena ezikhundleni. Uthe kwabhalwa isisekelo sombuso esivumela omama ukuthi bangene ephalamende okwamahlandla amabili ngaphansi kweproportional representation, kodwa lokhu sokudale ukuthi omama behluleke ukuxoxisana loZulu ngoba bengenelisi ukuyangena emphakathini ukuyakhankasa. Uthe okuyisiqalekiso esikhulu lidale labaphathi intambo elecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa eyiyo evalele phandle omama ngokufaka abane kuphela.
Umnyaka ka-2017 uma sikhangele umama abakuzombangazwe kulezinto eziningi ezingazange zisikhwabithise ngodaba lokuthi omama banelise ukungena ezikhundleni lapha abanelisa khona ukukhuluma ngodaba lwabomama kube lemigoqo ecacileyo njalo ekhwabithwa nguZulu. Singakhangela sabhala isisekelo sombuso omama bahlaba umkhosi ngodaba lokuthi omama bavalelwa phandle obaba jula kwengqondo zabo bakubona kuqhakathekile ukuthi kusisekelo sombuso kakufake udaba lo proportional representation lapha omama bazanelisa ukuthi bangene eparlamente lanxa bengela ama constituency okweminyaka elithumi okuthi ukuthi balamathuba ababili ama 2 terms. Singakukhangela khonoku kukhombisa ukuthi omama sebathathelwa intshukuntshu yokuthi banelise ukuthi baxoxisane loZulu phandle, ngoba kuba nzima ukuthi wena kuproportional representation uyengena kuconstituency yomunye umama uba lokuxabana, okutsho ukuthi labo mama kabaselancedo phandlela ngoba abantu kabasabazi.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthe umnyaka ka-2017 ubungamuhle ngoba omama bebevalelwa ukuthi bathole izikhundla kwezombusazwe laloba bebezama ukuthi labo bathole amathuba. Uthi kulusizi kakhulu ukuthi lo nkosikazi kowaye ngumongameli welizwe uGrace Mugabe wasetshenziswa njengelele yilabo ababefuna ukuqansa kwezombusazwe.
Umnyaka ka-2017 obungumnyaka ongamhlanga kangako nxa sikhangele indaba zepolitics le ndaba zabomama. Nxa sikhangele omama abaningi bebephithizela befuna ukungena kwezombusazwe kodwa bebeqhutshekwa kube bevalelwa phandle befuqelwa eceleni, labo abafinyelele ukungena
bebephiwa izikhundla ezingela challenge ezingela umfutho elingananzelela i-government le isanda kufonywa ku omama bangu-4 kuphela yibo abanikwe ama ministerial post but lawo angela ntshukutshu bephomba ukufuqelwa nje futhi singananzelela indaba ka-Grace ngesikhathi engena ku-political arena ube kungumuntu onanzelelwe ngabo baba ukuthi ule power waqhutshekwa esetshenziswa be manipulator iposition ekadekiyo bemsebenzisa yena kahle kahle ngokwakhe bebengakuboni ukuqhakatheka kwakhe kodwa bebefuna ukusebenzisa yena ukukhwela besiya phezulu kwezepolitics.
Evumeka nalondlovu unkosikazi Abigail Mupambi uthe kumnyaka ka-2017 omama basetshenziswe kakhulu kodwa akulazikhundla ezicacayo abazitholileyo.
Iproblem engiyibone engingathi nje iqhubekele phambili njengeminyakeni nje edlulileyo ngeyokuthi omama asibabonanga abaningi bekhokhelela lawo ma-political parties. Kodwa ke labo yiloba ngubani adeform i-political party bekhangelele ukuthi athwale omama be-up north south east west ukuze izinto zabo zihambe. Omama imbona ba le problem enkulu yokuthi yokusetshenziswa and lo 2017 mina ngokwami imbone omama besetshenziswa kumbe ngithi hi desperation, hi confusion, hi kuseli direction, hayi okakathi sesibili ayikwazi i-constituency yabo mama ibona ilokunenge okumele ikwenze ukuze baqoqeke bakwanise ukuzimela ukuthi ikhotha yabo ikhanye kuko konke kuwo wonke ama-political parties sisiya phambili.
Ongumsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Preziya Ngulube uthe omama bancindezelwe kakhulu njalo basuka badedele emuva ngenxa yobandlululo.
Imbono yabomama ithathelwa phansi ezikhathini eziningi, ayibonwa iyimbono eqakathekileyo ethi ingathathwa ibe yiyo imbono eqakatheke kakhulu emaphathini. Okunye futhi ukuthi uncindezelo lwezikhundla, izikhundla zilutshwane kubomama njalo omama lawo begcine bebuyela emuva bebona ukuthi izikhundla eziningi ziphiwa obaba. Lokhu kubangelwa ukuthi lakho ezindlini obaba abaningi abaka-accept ukuthi omama abangakuvumi ukuthi omama labo bayakwazi ukudlala iqhaza endabeni zombangazo.
Umnumzana Thomas Sithole uthe uhlupho olukhulu lwabomama yikuthi ababambananga njalo abananzeleli amandla abalawo. Uthe omama baningi kakhulu njalo yiwo amandla okufanele bawasebenzise ukuthi baxhasane ezikhundleni.
Inkinga yabomama yikuthi abananzeleli amandla abalawo. Uma sikhangela yibo abaningi kakhulu, kanti ke okuvamileyo yikuthi kukalutshana ukuthi omama bevotele omunye umama. Sibona bevotela inkokheli ezingobaba esikhathini esiningi. Okwesibili yikuthi bona omama ababambananga, asibaboni bebuya ndawonye bexhasana ukwenzela ukuthi bebe sesikhundleni esiqakathekileyo kumabandla ezepolitiki atshiyatshiyeneyo.
Unkosikazi Monica Ncube oyebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube uthe omama bahlutshwe yikusweleka kwemali ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi bexoxisana labantu.
Engikunanzelelayo ukuthi omama balenhlupho ezithile ababhekane lazo, ikakhulu omama laba abaku-politics. Okokuqala, omama abaku-politics bakhangelane lokuthi basebenzela nelabomama abaphansi abanye abangaze bangenele politics kube yibo abaphumayo bebakhuthaza behambahamba labo. Okuqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi umuntu yena loyo abesebenzisa imali, i-cash crisis yenze omama bangayenelisi ukusebenza, akusebenzeki phandle, akusebenzeki, akulalutho abangalwenza nxa bengela mali.
Unkosikazi Ashna Moyo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthe omama bahlutshe ukukhangelela phansi obekubenza behluleke ukuthi basebenze ngobuqotho. Uthe omama baningi kakhulu elizweni kodwa nxa sokufika kwezombusazwe baba balutshwana.
Ngiyankhangele nxa sebeseParliament bexoxisana nje labanye ngezinhlupho ezibhekane labantu belizwe lethu, uzashica ukuthi omama abaningi abakhulumi lutho, bayesaba ukuziveza ukuthi bona bangobani, bakhangelelwa phansi njengabesintwana. Ilizwe lethu leli esilala kulo sithi ngesilungu li-patriarchal, okutsho ukuthi likhangelela omama phansi, obaba babe yibo abaphambili. So khonoko nje kwenza ukuthi omama bengenelisi ukuthi benze imisebenzi yabo ngokupheleleyo kwezopolitiki. Bayazincitsha bezama ukulandela isiko lethu leli.
Omama abaningi beZimbabwe balokhe besalele emuva ikakhulu ekuphathakeni kwezombusazwe. Lonyaka omama behliswe kakhulu ezikhundleni njalo kwabasobala ukuthi omama bayasetshenziswa kwezombusazwe ngoba iningi lisola uGrace Mugabe ngendiba ayidlalayo kulolu hlangothi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoPraxedes Jeremiah olivalelisayo.